Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Elingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 15 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba isithi iningi bese ligqoka ama-mask entanyeni lingasalandeli limgoqo.
Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli osho phela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu.
Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokhe iCongress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo lanxa wayeyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe esithi kawumiswe lomhlangano.
Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le-expulsion letter bengakaphenduli lelo daba.
Elemelika liqale izolo ukuhlaba abantu ijekiseni yokwenqabela ukubanjwa igcikwane le-coronavirus.
Ya ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazo lo ubuvele usubhoxile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngoba isithi iningi bese ligqoka ama-mask entanyeni lingasalandeli limgoqo. URamaphosa uthe ngalokho inani lababanjwa igciwane le-coronavirus liyakhwela nsuku zonke kulelo lizwe. Izolo uthi kulabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abatholakale belegcikwane leli ngelanga linye. URamaphosa uthe lanxa bengakakhuphuli izinga lokulimuka kumbe ilevel ngesiNgisi sokuzengezelelwa amahola ekhefyu njalo kubotshwe ziqine kumigoqo ebivele ikhona efana lokugqoka ama-mask, ukuqhelelana kunye lokuhlangana abantu bebanengi sikhathi sinye. Sixoxe lomgcinihlalo wenhlanganiso yezalwane zakwamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ezihlala kwele South Africa e-Africa Diaspora Forum umnumzana Vusu Moses Banda.
Njengenhlanganiso ukubhebhetheka kwegciwane le-coronavirus kuyinto engasiphathi kahle ngoba ziningi izimpilo ezilahlekayo, kanti njalo kunemithelela nemiphumela emubi kwezomnotho. Nakhona sisiza ukuthi mhlawumbe imbangela ukuthi abantu sebenokungaziphathi kahle kakhulu, sebeziphethe kabi, kungaba yikhona kuyimbangela ukuthi kube nokubhebhetheka kwalomkhuhlane. Asinasi isiqiniseko salokho, kodwa njengoba umongameli osho phela sesizothatha kubo sopolitiki lokho abakushoyo sikuvume ukuthi mhlawumbe kuyisona isizathu. Kodwa abantu ukusukisela ngesikhathi kusavaliwe kuno level 5, abantu bebeboshwa nsuku zonke, beboshelwa ukuthi cha kabalandela imigomo. Kwathi namasokudlulile makuzovula umnotho ko August September bekungekho ukuthena okwehlukile, kodwa ukukhuphuka sesikuthola ngalesi sikhathi yikho lokho mhlawumbe singakwazi ukuthi imbangela kahlehle ngaba yini, kanti njalo kuyinto esikhathaza kakhulu.
Sizwe umongameli Ramaphosa esithi yena kukhanya iningi bese licabangela ukubana igciwane alisekho, yiko esesithi ngekhisimusi abantu bangabi baningi. Ungathini wena sikakhulu sikhangela ukubana igciwane leli lingani selimemethe kanjalo?
Amanyathelo athethwe ngumongameli ukuthi ikhisimusi kube nezinqumo ezonene mhlawumbe nemithetho nemigomothizeni yokuthi kwehliswe izinga labantu lokuthi bavakashe kumbe bazijabulise. Na empeleni kuyukuthi izinga lomkhuhlane liyakhuphuka, kulinyathelo elihle kakhulu lokho ngoba phela kuzogwema. Kodwa besicabanga ukuthi mhlawumbe into bekufanele yenzakale ukuthi ngabe abantu bayafundiswa ngobungozi nangokuba khona ngempela, hayi ukuthi abantu bebecabanga ukuthi sokunokwehla okutheni yikhona okuyimbangela. Ngoba abantu abakaze kusukela nasekuqaleni abantu umkhuhlane wafika beziphile impilo yabo, kanti baqhubeka futhi nasemalokishini bephila ngendlela ababephila ngayo nalapho kade siku lockdown. ukukhuphuka komkhuhlane ngalesikhathi kuyinto nathi engazi singayizwisisi kahle kahle ngoba umkhuhlane uqala ukwehla masiqala ukungena esikhathini sehlobo sokushisa kodwa manje ukuthi siyaqala ukukhuphuka ngoba yakhuphuka kwelasemelika nelase Europe lapho sasazi ukuthi kuyabanda khona yikho ukukhuphuka siyavuzisa lokho asizwisisi ukuthi ngenxa yani umkhuhlane ukhuphuka lapha kuyinto sisafisa nathi sizwisise ngoba kubukeka sengathi osopolitiki nabo sebepolitika ngezimpilo zabantu
singathi kahle kahle kuyini okungaba kubangela ukubana limemetheke leli gciwane lona kade selingani selinganeni
Wendlela sibuka ngayo bekungafanele ngoba nokushisa kuyashisa kanti nomkhuhlane wophepha nje awukho kwelase Africa ngalesikhathi ngoba sisazi ukuthi sesike seze ukuthi cishe lo mkhuhlane uhambisana nophepha kumbulo hlobo luthizene lo phepha kufanele ukuthi kukhuphuke phela emazweni anamakhaza ngalesikhathi into engathi yasisolisa sike sezwa lo ohambisana onguye nophethe ezobulungiswa uChief Justice ekhuluma ngokuthi le mithi yokugoma le kunokungahambi kahle kule mithi kanti nabantu bagcwele insolo ukuthi ukukhuphuka lokho esikubona kweyibalo sokungenzeka phela ukuthi kungabiki ukukhuphuka njengo bempeleni kunokukhuphuka kodwa kuyindlela ukuthi uhulumeni athole isizathu sokuthi athenge nomuthi wokugoma ozokwenza ukuthi unikezwe abantu bonke ukuba indlela yokuphakamisa ezezimali mhlawumbe emankampani nithizeni kungakho sesithi abantu bangafisa ukufundiswa bazwisise kahle ngoba sokuneyinsolo eyiningi ezokuthi lo mkhuhlane lo empeleni ngathi sokupolitika ngawo sokuyindlela ekufuna ukuthi kwenzakale into ezithile
umnumzana Vusi Muzi Sibanda umgcini isihlalo wenhlanganiso ezizalane zakamazwe awezwekazi le-Africa ezihlala kwele-South Africa e-Africa Diaspora Forum ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa Kunjalo nje ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili eZimbabwe ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Oyedwa ngowemaSwingo kuthi omunye ngowe-Manicaland. Ngasikhathi sinye kulaba likhulu lechumi elilokubili 112 abangabanye abahlolwe batholakala belegcikwane le-coronavirus izolo.
Yebo 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 mthwakazo muhle selinxusa kuhlelo lwabatsha olwe three connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngenhlelo abalazo zokufundisa uZulu ngokuzivikela ku COVID-19 saphinda sikhangele okwenzakalayo emingcele yeZimbabwe lamazwe angomakhelwane ngalesi sikhathi sekhefu lekhisimusi iningi lezizalwane zalelilizwe sivame ukuphindela ekhaya ukuyobona iz ihlobo labangani. Zulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Ivandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli iCongress uza kwenziwa eHarare ngomgqibelo. Unobhala jikelele webandla umnumzana Douglas Monzora ungomunye wabancintisa ukuba ngumongameli waleli bandla. Uthele intatheli zindaba izolo kobulawayo ukuthi lomhlangano uza kwenzelwa ehoteleni leRainbow Towers eHarare. Ukuze sizwe okunenge ngalomhlangano sixoxe lelunga lebandla leli umnumzana Witness Dube.
Ibandla lihlele indlela ephephile njalo engaba isibonelo ekuthini nxa kusenziwa imsebenze emkhulu njengale ngalesisikhathi sombhuqazwe we-COVID kumele kwenziwe njani indawo lapho okuza kwenzelwa khona lomhlangano i-Rainbow Towers indawo ekwanisa ukuhlala abantu abangu 4000 kodwa lindawo ilenkundla njalo ngaphandle ezivulekileyo sibili inkalakatha zenkundla ezidlula inkundla zokudlala umdlalo webhola elikhatshwa ngenyawo. So ebandla likuhlele ngendlela yokuthi abantu bazabe befikela kulezo nkundla eziphandle okweneliseka khona ukuthi bame nanzelela ukubana kabasondelelane duze kathi njalo babe begqoke ama mask kathi njalo nxa sebengena phakathi bayabe besanitizewa babe thola ngamabhasi besuka kulawo kulezo nkundla ezivulekileyo sebesiya ehoteleni bayasanitizewa bengena ebhasini basanitizewa bephuma ebhasini ke phakathi kwendawo lapho abavotela khona Rainbow Towers kuyabe kungena abantu abalikhulu kuphela 100 kanti njalo ibandla liyenze uhlelo lokuthi lufundise abanye abangu 1000 abazabe bekhangela abazabe bebakhangela ukubana kuyananzelelwa konke ukuthi umkhuhlane kawumemetheki kanti njalo futhi ibandla libize iMinister of Health ukuthi layo izabe ingenela ke inanzelela ukubana abantu bayabona ukuthi kwenziwa kuhle lamapolisa lazo zonke nje ingatsha zikahulumende ezikhangelane ngakho ziyabe zikhona lazo ukubona ukuthi konke okumele kunanzelelwe ukuze lo mkhuhlane ungamemetheki kuyenzeka.
Ungaba lolwazi lokubana babe bebangaki abantu abazabe bekhetha inkokheli emhlanganweni lo?
Uluhlu kumbe inani labantu abakhangelelwe ukuthi babuye kule Congress ukuba yibo abakhethayo belime ku 3000 kodwa ngokukhangelelwa kulokho kulungisiswa kungathi lingayehla kancane libe phakathi kuka 2500 layo 3000.
Abanye bathi ngemva komhlangano lo ibandla lenu lizaba seli iziqephu.
Hayi mphephetha ke labo abathi ibandla lizadabukana lichithekane ngomva kwe-extraordinary congress ngoba kuswelakale inhlanhla kwabanye. Okunye kwakhona kungaba izifiso zabo ukubana ibandla lidabukane kanti njalo okunye kwakhona nje kungaba yikwehluleka ukunanzelela ukuthi kupolitics kwesinye isikhathi abantu kabaze bavumelana konke ngezikhathi zonke. Sebengaba khona abangacabanga ukuthi ngokungabi lenhlanhla ekutheni babe ngumongameli isikhathi siyabe sesifikile sokuthi bazimele bodwa njenge-political organization enye ehlukile mhlawumbe kule MDC TV. Kuyatholakala lokho akumelanga kusimangale. So kodwa into okumele siyinanzelele ukuthi i-extraordinary congress ilethwe isinqumo ese Supreme Court ekade sihlezi phezu kwe-constitution ye-MDC. Okumele abantu bakukhangelele kakhulu ukuthi ibandla labo ele-Movement for Democratic Change eliyilo eselihlale iminyaka edlula amachumi amabili lincintisa kupolitiki zeZimbabwe kumbusazwe weZimbabwe lizasala lilibandla eliqinileyo.
Umnumzana Witness Dube lilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje owayengunobhala jikelele waleli bandla umnumzana Bednico Bebe waxotshwa ebandleni leli wasalo ludaba emthethwandaba ukuthi kumiswe umhlangano lo. Uthi usefake umfutho kusicelo sakhe ukuthi sithoniswe ngesiphangiphangi.
Udaba olusemthethwandaba Chris ngolokuthi ke wathi mhla ka 8 November ngafaka udaba emthethwandaba olokuthi ngangithole isuspension engahambanga kahle engazange isetshenzwe ngendlela ye constitution yebandla. Ngabazange baphendule ke abe MDC kanye lo president ukuthi udaba luphuqubekele phambili. Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale isuspension le expulsion letter bengakaphendule lolo daba. Semfake olunye njalo udaba lwe review oloku reviewa i-expulsion ngenxa yokuthi ke bavele ngabantu abalobuvila bokuphendula ngoba mhlawumbe enxa abaphendula ngoba into kazibamela ngakuhle bayazi ukuthi bephula isisekelo sombuso. Sengidecideke ukuthi ngifake okuthiwa yi-court interdict, agent chamber application for a court interdict. So ke agent chamber application iyenzakala ukuthi izwiwe ngesiphangiphangi engibona izwaziwa ngesiphangiphangi ungakapheli iviki njalo i-Saturday ingakafihli.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba uza yekela ukunquma kumbe uphe isinqumo sokubana i-Congress iqhubekele phambili akhona yini amanye amanyathelo ozawathatha?
amanyathelo maningi angaenzakala kanti kodwa engingakutsho kwakathesi ukuthi hayi sizachapha ibholoho nxa sesifike emfuleni asimeleleni ke i-high court ukuthi izakhipha umphumela ethini bese sikhuluma ngokuya phambili sesibone impumela.
Umnumzana Bednico Bebe wayelilunga lebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e-Voice of America ese-Washington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembo be-internet ele-Newsbox lithi umhlangano we-SADC oyenzelwa kwele-Mozambique usunqume ukuba inkokheli yalumanyano kumele ihlangane ekuqaleni komnyaka ozayo kukhulunyiswana ngodaba lwabahlamuki besimuslim khonale eMozambique. Umnangagwa usemhlanganweni lo lenye inkokheli ebalisa umongameli weleBotswana uMokwesi Masisi weSouth Africa uCyril Ramaphosa lo wakhonale kweleMozambique uPhilip Nyusi. Iphephandaba leChronicle lithi kulamantombazana amabili asafunda esikolo kobulawayo azibuleleyo ngoba esezithwele. Leli phephandaba lithi amantombazana la ngabanye benkulungwane zamantombazane asezithwele ngalesi sikhathi sokuvalelwa ezindlini ngenxa yobhubhane lwecoronavirus. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Banibonani kuStudio 7. Mina ngilombuzo la ukuthi ama sanctions okufakelwa iZimbabwe kufakelwa ama sanctions yayisazi na ukuthi izafakelwa ama sanctions. Ngendlela ukuthi uSmith ube ngaphansi kwama sanctions. Kodwa sibeki sikubona imali kaSmith isebenza, intuthuko isenzakala ngaphansi kombuso kaSmith. Okwehlula thina kathesi government ekhona kumbe kufakele thina abantu bezimbabwe kumbe kufakele igovernment akasikwazi, sicela ukuthi igovernment isichazisele kahle ukuthi sawonani ukuze kube lama sanctions kumazimbabweans.
Anginjani lonke abasazi baStudio 7, ngiliphisela umnyaka omuhle ophelayo. Ngithi inkosi yami yaliphathisa lonke idlalekhe simusile ngabaphilile. Ngiye khona ngapho Tadika manager Katan Treja Sigoletu Dona Krisen Kampan Hopu Chiani Lepira Jani Bridget. Ngithi likhule lizigcine ikorona iyaphambili bantwana, lizingazelele kobana ikhisimusi seduze lingadlali likhulu lama-break. Please please siyacela nazelele ama-mask le-social distance ligcine khonokho.
Zanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo. Siyazizwa nje siphatha amandla zezanu-PF zisikhuluma kabi nabantu abasebenza eGoli zithi into ezingena lo mkhuhlane elizweni. Umkhuhlane kuzothi kuyibo abahlukumeza abantu ababulala abantu. I-corona le zanu-PF umehluko kubo anti into eyi-1. Waye bengazinduka amakhwapha bona kuyibo ababulala abantu. Nabo bayabulala phela bezanu-PF. Bengazokuqamba amanga bethi kona umkhuhlane ungena la abantu abasebenza emangweni. Kanti bona bayini? Babizwani bona? Ngoba ngamasela ngababulali bafana le-corona into eyi-1. Ngabula mehluko. Into engijabulela abafowethu kwabayehle baye emakhaya. Ngoba nje kusizimela kusinda ngoba isimo sethu sike saba sibi kakhulu. Kodwa nginesifiso ukuthi uma bengafika nje ekhaya ayibe siza siza abadala. Injivilime laphana ichilime labodadewethu bencedincedise laphana ngoba eshi. Thina phela siyazi sesihlala egangeni asisaphila ekhaya. Lise ma ungathi ubasizile kancane kuba ngcono. Le ndlala yiti kuwafuka kancane ngoba indlala ingangena ebantwini isuke iy'nkinga. Into esibungelayo ukuthi uma bengaqina nje abafowethu beshiye bencedisile. Hayi lizwe lakithi isithwale senzima. Ukuzwa nje bevuka bekhuluma loba yini abantu bezanu-PF and bakhuluma nje njengabantu abasephusheni phela bona abazazi into abayikhulumayo, bakhuluma amanga kuphela.
wakuluma manga hoto. Nukuti ama poda hawe valeweni, ikorona vile hivili sekaya kui yuiza nupiefu. Ikorona vile yuiza nupiefu, pela kula mtu ngapazi. Nanga kwanju uku vali poda uya beseza kupela mara vile obvious, ikorona nguye vile.
Salibu nani kustudio 7, mini kamalame u Adolf Shaba. Nitandu kubo ngangenhlelo zenu elisiphazo na langendaba, elisiphazo na ngokwethembeka, ngokungakhethi ihlangothi. Okwenza abantu bekwazi ukuzibonela ukuthi ikuyini ikuphi njalo kwenzeke ezweni lakithi. Mina indaba engithanda ukukhuluma ngayo yile nto eyenziwa ku-MDCT eyabomakhuphe. Alolwana lunxuwa lolwana, akusela lutho, akusela lutho nje. So into ngayithola nje imipankwa labo konke, ngoba konke labana abantu angazi lokuthi singababiza sithi yini, ngoba hhayi abalantu abazoyenzela iZimbabwe vele le future yabo vele ayikho kupolitics. Wonke nje labana baku-political dustbin nje. Indoda eqothe ngaba khona laphana u-Abednego Bhebe, hayi laba abanye laba akulanto abazayenza. Ngithanda ukubonga iqembu le-MDC Alliance ngento abazenzayo, i-1 million campaign yabo abayenzayo, bekhohlwe nge-side show leyenziwa ngabothokozane Khubu, bona baconcentrate ezintweni eziyakha ikusasa elingcono. Bengena emakhaya kuma-reserva besenza i-campaign yabo, hayi makukuthi abantu bakhankase kahle noma ukujontsha ngeke kuze kubasize.
Kanti mina kule nto engayizwisisi kuhle lapha, kathi yena i-Supreme Court yathi uKhuphe axotshe ama-MPs e-alliance yini, kumbeni yathi yona into wazihambanga kuhle bahambe ku-Congress yini. Kanti manje wayi bengasahambi ku-Congress bahambe belungisa udaba lwe-Congress, yena sebhizi ngokuxotshana lamalunga e-alliance kunokuthi bayenze lokhu okwathiwa i-Supreme Court. I-Supreme Court azange itsho ukuthi khona ikhipha amalokhuzi ama-councillor lama-MPs awe-MDC alliance. Yathi akuhanjwanga kuhle, kumele bahambe baye ku-Congress, bangavela ku-Congress yikho lapha okuzakuya sokulayo ukuthi into zihamba njani. Kanti manje yena uKhuphe ubhizi ngokubakhipha. Kanti ama-by-elections abasafuni kuwenza, baye bengasafuni ukwenza ama-by-elections futhi. Akuyakwazi ukuthi bengenza ama-by-elections futhi izawini i-alliance futhi. Njalo yena uKhuphe naye ngena ephalamenti umelele bani? Abantu bathi bona basephalamenti bamelele apha ama-constituencies, ngoba abantu vele ngabafuni bamele bani? Lo muntu uyabameleyo ku-constituencies ukuthi yamele ukuthi khona bancedise obani? Abantu sifuna abethu bona ababevele bekhethi.
Nyambangala nje Manzizo Matonga ipi ajabuliswa ukuthi uMnangagwa ukhuluma isihlobo sabo. Wayi bengakhaleli ukuthi khona ebanikeze ukudla kumbe baholise imali kumbe abayimbele imigodi kumbe abafakele ama-sanitizer ebantwaneni ezikolo lapha, than ukuthi bejabuliswe ukuthi utawukhuluma ulimi lwabo kusizani khona lokho? And uzogijimaye khona ayebancenga ngomumbo obolileyo namabeli abolileyo, isitedi kube ngawo ngabantu abacabangayo ukuthi isikhathi sonke wayekuphi ebuya esizokhuluma manje. Angithi uyabona vele ukuthi akasela support yonke indawo, usehamba engene emazweni la ezindaweni lezi ezingakhanyiyo lezi efake isupport, ngoba ebantwini bantwini vele akula muntu omfunayo lo muntu, abantu bakhathele ngayo. Lelizwe lakithi selangena lokhu ukutshontsha ukhetho, le nto leyo kumele ibhekwe ngamehlo abomvu. Yinto kumele ibhekwe impela, ngoba sekusezakala loba yikuphi nje, ama-election asetshontshwa loba yikuphi, sokuqebezela le nto lena azi ukuthi kona iZANU-PF iyafundisa ubani umkhuba omuke osugcwele kanje. Abantu sikhathele ngale iZANU-PF le, sikhathele laba bantu laba, abantu abaphili kahle elizweni ngabo laba bantu. And ngizusize ngalaba abantu abadilizela izindlu ngapha, kuthi abantu behlale ezindlini becashele i-corona ngapha, abantu badilizela izindlu, abantu balala emanzini, kodwa laba abantu abalashemu labo, mina angazi ukuthi ngobaba bobani, ngomama bobani, abantu abalenhliziyo ezimbi njengabantu bezalo. Nangazi ngibabona abantu abanje.
Lawo bekungamazwi enu Lina, balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezenzakala ngapha kwele Melika. Idale elikhetha umongameli elithiwa yi-Electoral College izolo lenze ukhetho lokugcizelela ukukhethwa kukamnumzana Joe Biden ukuba ngumongameli ngenyanga edluleyo. Inyathelo leli libonakala njengesibonelo nje kuphela esokugcizelela ukhetho, hathi ukhetho lwesibili. Kunjalo nje abantu baqale izolo ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ekubanjweni igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Melika sebesedlula inkulungwane ezintathu, 3,000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Ukubuya kweJackson lokhu kumbaxambili, abanye bangani bayethuka, abanye kodwa sebevele sebeyilindele njengoba vele imbhoqazwe lo ubuvele usubhoqile. So abantu abaningi vele bawulindele kakhulu kakhulu. So sikhangele nje ukuthi kuzahamba njani ngokuwahlukaniswa kwawezibhedlela lokuthi bazaqala ngobani, kodwa kusobala ukuthi into evele ifike ngesikhathi abantu sebeyilambele kakhulu ngokufiwa okwenzakalayo imihla lamalanga.
Wona umumo we-coronavirus ubusunjani khona ngapha?
Ya, umumo we-virus lapha esikhona thina, actually ngise-Indiana, umumo we-virus uqhame kakhulu ngoba kulokhe kusedlula amalanga, ama-records every day. Hayi vele ama counties wonke sibili ami manzonzo, ya amadlodlongwana ngenxa yokuba umama lo kawukhanya ubuyela emuva, ukhanya lokhu uqhama. So ugovernor walapho uHolocomb uthe abantu baqhubeke begqoka amamaski, lazo zonke izinto ezincediswa ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa icingweni leStudio 7 eseOhio. Lo lo namhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi ke sikhangele ebesilazo. Umongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa usekhweze izinga lemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ibandla le-MDCT lithi umhlangano walo wokukhetha inkokheli i-Congress uzakwenziwa eHarare ngomgqibelo. Lanxa oyisiphathamandla sebandla leli umnumzana Bednico Bebe ehambise lolu daba emthethwandaba esithi lumhlangano awumiswe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.